Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kudibana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 26 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Suhlasele kakhulu, baningi abantu esibaziyo asebesuke basishiya ebesi so close kiwo kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kwenanzeleleka ukuthi impela abantu abadependent kakhulu izizalwane zakithi ziningi kakhulu kule ama-industry, ngakho sithola sikhathazeke kangaka.
Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa useketisile iziqondiso ze-COVID-19. Ibandla lezaphu lithi selidlulisele phambili njalo umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisithupha 617 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3094. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebelanda inkulungwane ezilikhulu 97,894. Izolo kuhlatshwe abazinkulungwane ezingamachumi phose amabili 18,452 ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane. Abahlatshwe esibili bona bedlula kancane inkulungwane ezimbili 2,286. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebelanda isigidi esilengxenye 1,447,342. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwengxenye yesigidi 680,060. Ilizwe lamukele amajekiseni ayisigidi athengwe kwele China izolo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla njalo usubulala abantu abanengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association uMnumzana Moveni Dube.
Umkhuhlane lo weCovid usuhlasele indawo yonke, kukanti laseGwanda edolobheni lonangwalo suhlasele kakhulu, baningi abantu esibaziyo asebesuke basishiya ebesi so close kiwo kakhulu. Ungakhangela izolo bekungazathi ingane kwani ukuthi iCovid-19 ikhona iyaqeda abantu. Kodwa okwalezi nsuku okwamaviki ana la amabili aphelileyo kulanda yena le iviki esikiyo, kunabantu abaningi sibili esuke yabathatha eGwanda, ukuthi suke sokusethusa abantu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane ngempela ukhona njalo futhi uyathatha abantu. Kuyinto ezwisa ubuhlungu, kuyinto elusizi kakhulu osenza abantu bame madlodlongwane bagcine bengasakwazi ukuthi ngempela kuzaphetha ngani lo mkhuhlane ngendlela usihlasela ngayo emajaw.
Emakhaya khona ngapho eGwanda usehla usiya kubo Bait Bridge unjani umumo?
Lo mkhuhlane usuhlasele yonke indawo, kukanti le makhaya emaphandleni sufikile, sesizwile indawo eziningi lapho osuhlasele khona abantu asebetshonile khona ngawo lo mkhuhlane. Kukanti endaweni eziningi sisehla sisiye endaweni yase-Bait Bridge, lakho usuhlasele endaweni eziningi kakhulu. Engithemba sike sezwa umkhokheli omkhulu we-province province we ZANU PF uchweni ochonile kuphumile lamaphepheni kuzwakele bekuchaza ukuthi ngulo umkhuhlane kukanti emakhaya futhi ungangena use emakhaya banenge abantu asebechona umkhuhlane lo usuhlasele sibili endaweni eziningi kakhulu aso umkhuhlane osuzwakala emadorobheni kuphela kuthi kukanti emakhaya usufikile kuyinto elusizi esizobuhlungu kakhulu ikakhulu kuzakhamizi angazana abakuqedisisi kahle abasakuthatha nje njengento elula kibo
amajekiseni ayatholakala yini kulezi insuku bayahlatshwa abantu
amajekiseni atholakala sibili ezibhedlela loba nje akasuka aphele kodwa aphinda phange eze abantu bayazama sibili ukuthi abaningi bazame ukuthi behlatshwa kodwa uhlupho olukhulu kakhulu oyilesiqoqoqela sendaba okudingakala ukuthi abantu ngaba kunanzelela lokho indlela yokunqabela akumele abantu bayilandele abangayilandeliyo oqala ungakhangela emavinkilini lapho kuthengwa khona uzathola abantu bebaningi beminyene i-social distancing liyana okukhulunywa ngayo kayikho yebo amamaski bagqoka sibili kodwa loba nje bagqoka abanye bathola bayehlisile bayafaka ezilevini kungazani nje sekuyi-decoration okwenza kube yingozi kakhulu kukanti futhi singakhangela ezimoteni ikakhulu ezimoteni uzathola ukuthi abantu bayagcwala emabhasini akusela i-social distance liyana i-social distancing liyana okukhulunywa ngayo bathola abantu beminyene nje ezimoteni Motene ngazani nje kule endulo lapho kwakungelawo lo mkhuhlane COVID-19
umnumzana Molfini Dube ngwenhlanganiso yeGwanda Residents Association Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usekethise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngokususa ilizwe lakhe kuzinga lesine u-level 4 elisa ku-level 3. URamaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi amakhefa sezavulwa avalwe ngo-9 o'clock ntambama kanti njalo lotshwala labo sobuvunyelwa ukuthengiswa. Uthe izikolo lazo zizavulwa namuhla kanti lokuhamba-hamba kwabantu besuka esabelweni thize besiya kwesinye sokuvunyelwa. Kodwa uthe abantu kumele bakwenze lokho ngonanzelelo begqoke amamaski ngaso sonke isikhathi. URamaphosa uthe uhlelo lokumisa ukuhamba-hamba kwabantu kumbe i-curfew ngesiNgisi lulokhe luqala ngo-10 o'clock ntambama luye phela ngo-4 a.m. ekuseni. Umongameli Ramaphosa uthe njalo uhulumende wakhe uzaphathisa abantu abalahlekelwe imisebenzi ngenxa yodlakela olusanda kwenzeka kulelo lizwe ngemali kanye lalabo abalahlekelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 labampofu. Abantu laba bazaphiwa ama-R350 ngenyanga wona ake aphiwa abanye nyakenye. Uthe uhulumende uzaphathisa njalo amankampani wonke alahlekelwa impahla kulolu dlakela ukuze avuke. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi ukuthi uthini ngamanyathelo kaRamaphosa.
Ukwehliswa kwamazinga lokhu asibona ukuthi kuzoba nomthelelo onceda kakhulu besingathi thina ngabe kube ngathi ngabe kwengezwe kwaba kangcono kwenanzeleleka ukuthi impela abantu abadependent kakhulu izizalwane zakithi zine ngakhulu kule ama industry ngakho sithola sikhathazeke kangaka ma i restaurant i lockdown ingo 10 p.m. I mean i curfew kuchaza khona ukuthi sokumele bavale ngo 8 ukwenzela ukuthi bese bephumile ngo 9 ukuze bayefike emakhaya ngo 10 so already i peak period lapho vele abantu abangena ema restaurant bespende ngakhona isikhathi sakhona isebe sesivele sesilimited sesehlile okwenza ukuthi i revenue e generatekayo ngama restaurant inciphe kakhulu ikakhulu sinanzelela ukuthi abantu laba badepende ngama tip so the more kungenwa e restaurant the more bethola izimali kodwa ke ukhala kwethu akuthi ukuthi asinanzelela ukuthi bebetheka kwemkhuhlane but sesiqala ukunanzelela thina ukuthi umkhuhlane lo mhlawumbe kumele uke unqamekelwe ngezinye indlela including ama stricter sanitization prevention mechanisms ema restaurant njengoba sasesibona ama restaurant amaningi ayese implementile into zokusanitize nakho nje ugcina kuhlanzekile ema restaurant lapha
uRamaphosa uthi labo abalahlekelwe imisebenzi phansi kodlakela olusanda kwedlula kanye labampofu labanye nje abalahlekelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 bazaphathiswa ngemali nguhulumende. Ungathini ngalokho?
Kwamukeleka ngentokozo ukuthi uhulumeni uzobaphathisa abampunga la sebe affected yilesi simo ngoba ngempela thina sihlangabezana nabo impela ubunzima bokuthi abantu basibikela uhlupho lwabo ngokuswela asebehlangabezana nakho futhi nathi siyasiphelelwa ngamasu ukuthi abantu kwenziwe njani ngoba zonke izinhlanganiso lathathe sigijimela kizo lazo sezigijime kakhulu sekuze kuphela emaphaketheni azo kodwa ke uma kuyikuthi uhulumende naye usesiba loxhaso azolwenza kutsho ukuthi imizamo izoqhubeka so kusisho ukuthi nathi siyinhlangano sesizozama ukuthi kanti nathi abakithi izizalwane zakithi ngoba nazo uma kade zisebenza lapha bezicontributor phela nazo kuma taxes enough ukuthi nazo kumele zivalwe kulolo sizo oluzotholakala so iyamukelekile impela into yokuthi uhulumende kangenele enze ukuthi abantu bazu uze okuthize mhlawumbe kodwa nakhona nje sakunanzelela ngesikhathi kwenziwa ama 350 rand la ukuthi hey isizwe sikhulu ukuthi kwesinye isikhathi uhulumeni uyagcina engasenelisi
umnumzana Bongani Mkhwanazi ngoinhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa. Ibandla lezaphu lithi selidlulisele phambili njalo umhlangano walo ukukhetha inkokheli entsha usuka kumhlaka 29 ngenyanga ezayo usiya kunyanga kamfumfu. Lithi njalo bonke abafuna ukuphatheka kulumhlangano kumele babe sebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana iPithule Maphosa.
Isizathu saloku indaba ye-corona pandemic yona eyabangela ukuthi uhulumende efake ama regulations ama mitigatory measures ku virus le lomkhuhlane lo. So sine yananzelela ukuthi kuvalelekile akuhambeki njalo umkhuhlane lo ungani uyaqina uza ngamandla elizweni. So sibone kungeke kwabalula kumbe singeke senelisa ukuthi sibambe iCongress ngo-August sikhangela udaba lwe-corona. So sivumelane ukuthi sihambise ku-October. Esinye isivumelano esesibili ngokuthi wonke umuntu ozabuya ku-Congress le sithi ngama-delegates bazabe sebe-vaccinatiwe ngaleso sikhathi. Ngezinye indlela ma ungela vaccination ye-COVID awenelisi ukungena ku-Congress October. Esinye isivumelano ngesokuthi ama provinces baphiwe ilanga lokuthi bedlulisele ama resolutions abo lama delegate list abo kulabo abakhangela ngeze Congress. Ama provinces angakabambi ama conferences awo batshelwe ukuthi within 2 weeks sebeyenzile iconference yabo kufanele ama delegate list lama resolutions abo besefikile eofficeini ka Secretary General. Kulawo ama provinces akade esebambile ama conference zisabo baphiwe kuyafika mhla ka 15 August ukuthi bedlulisele ama delegates list abo lama resolutions abo eofficeini ka Secretary General.
Lithi lina labo abafuna ukuncintisa kuma by-elections la kukhetho luka 2023 sebevunyelwa ukudinga usekelo esigabeni zabo. aliboni yini ilokho kungaba inkinga ngoba abanye bengagcina sebese phula iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19.
Lapha internal process le esisakhuluma ngayo ebandleni singakafiki kuselection yama candidates iyo iprocess le esikhuluma ngayo lapho ama members akhulumisana lamanye ama members ebandleni ku district yabo kumbe branch yabo kumbe province yabo ukuthi bezethule ukwenzela umhlabi sesidinga ama candidates sokwenza ama processes ukuthi sidinge i candidate ezamele ibandla bebe sebethole ithuba lokuthi bezazise ebantwini laba abantu sebekwazi ukuthi silobani lobani abafisayo ukuthi bemele ibandla izaphu siyaqhakathekisa kakhulu ukuvikeleka kwabantu kumkhuhlane we corona singelinye lamabandla ngathi yithi esaqalayo ukumisa ama programs ethu ngesikhathi kuqhamuka lo mkhuhlane saba yithi esaqala ukumisa ama programs ethu sisenzela ukuthi abantu bephephe kumkhuhlane lo namanje lokho sime lapho siyaqhakathekisa kakhulu ukuthi abantu bengaze bayenza izinto eziba expose kulo mkhuhlane ngakho ke konke esikwenzayo njengebandla sikwenza within the confines of ama regulations COVID-19 afakwa yigovernment eZimbabwe lalawo ecetshiswa yiWorld Health Organization.
Umnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi umongameli yeMasoni Mnangagwa usekhethe uJustice Mary Zimba Dube ukuthi abe ngumholi wabahluleli beHigh Court uJudge President. Lesi sikhundla sithiwe nguJustice George Shiweshe esesiba ngumahluleli wedale leSupreme Court. Unkosikazi Fortune Chimbari yena usengumsekeli wegqwetha elikhulu likahulumente u-Attorney General. Iphephandaba linye lithi njalo sokuqhamuke ukusilela kwegasi kobulawayo osokubangele ukukhuphuka kwentengo yayo. Umsakazo we-ZBC uthi umongameli Mnangagwa usethumele amazwi enduduzo emulini yako kaHari kulandela ukubhubha kukasikhwicamfundo George Kahari. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Kubasakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7, nyananzelela kakhulu ukuthi inkulumo ezikhulunywa lapha kakhulu ezinye zisuke zizike kakhulu ekuthini iphathe nje irongo ngaloku lalokhu. Thina ke ngapha ku-MTC Alliance akithi sixolele bantu bemthwakazi, singamaNdebele aku-MTC Alliance futhi angasoza tshintshe. Lina nxa lifuna ukuqinisa iphatheni campaign 9 vela ngeke lisithole lingakhampeni kanje likhuluma ngamazwi akhanya ngani umuntu esiNdebele oku-MTC Alliance kaphelelanga, siphelele siku-MTC Alliance futhi asuze sitshintshe iphathi esibona ingakususizana. Umthwakazi nxa lifuna ukuthi limqinise, limqinise ngamaNdebele nalawo atholakale ngekho emaphathini. Kodwa thina esivele sesiku-MTC Alliance kuhlanini bakithi sithi phambili le-MTC Alliance kungaze kuthini sisala vele siloka sihamba lochamisa phambili le-MTC Alliance.
Salibonani, salibonani Studio 7, lona kumulumzana umoyo nginesibawu ngesicelo ukuthana makhona khala nisingenise emhathweni radioni simemezelo kunenkinga i-disaster yenzekile nge-Saturday phakathi kosuku lapha e-South Africa indawo bayibiza e-Plattsburg e-Pretoria East lapho kuhlala izakhamuzi eZimbabwe kutshe izindlu imikhukhu pheze 200 kashona amadoda amane. So abantu abana impahla abana ukudla bayahlupheka so sibe sithanda ukukhulakala singene kumkhathweni sicele incedo ukuthi laba khona umncedo wakhona ukuzama ngempahla even ukudla nokunye sikhona ukuncedisana sizamele abomama nabantwana namadoda ngenxa yokuthi isikhathi lesikhathi sokubanda abana impahla kuna izinto lapho so siyacela ukuthi thanda ma ukhona khala sinisifonele nizwe isikhalo lezi njengezinye izikhalo zikhulunywa eradio sizizwa sizilalele nathi sizwa ihliziyo ubuhlungu please siyacela izakhamuzi zeZimbabwe eziningi-ningi zifika 1,500 ziyasongola zina indawo yokuhlala lapha eSouth Africa kutshile imizi ngendaba yerhasi baje ithuthumbile phakathi kosuku please siyacela Studio 7 kumulumzana womoya
Salmonani, sakazwe Studio 7, abalaleli ka Studio 7, igama lami ngundodana wakankomazana, salwenkayi phansi leshangane, ngithanda ukubingelela inkomazana ukumkhulu nogogo Masirela, nabantwana bonke, ngibingelela abantwana bonke abakhona, noma libongwe onoxolo, noma nokhuphuke nyele emafusini, ngiyabingelela uAntu Namdluli, ngithanda ukubingelela lonke lingizwayo bonke lengizwayo umzala uChristina bonke osiwela bonke nje isigaba sonke ngoqela isigaba sonke ngiyazibingelela ngithi philani ngithi ligqoka amamask gqoka amamask corona iyabulala ingozi lizivikele ukorona ngiyabonga
Studio 7 abasakazi bonke kanye nabalaleli bonke abakwamthwakazi kwamamela uStudio 7 mine yami indaba ilapho ukuthi kungani uhulumeni waseZimbabwe elingisa kakhulu kulokho uhulumeni waseMzansi akwenzayo ukuthi avale ukubhebhetheka kobhubhane lolu kungani ugovernment weZimbabwe engazi buyeli nawakhe amaqhingaso okuthi kweme ukubhebhetheka lokhu okanye angalingisi kahle kahle ukuthi imzansi ngathi iya ku-level 4 ivale for 2 weeks naye uzwe uhulumeni waseZimbabwe esevala for 2 weeks imzansi nga-extenda nge-2 weeks naye i-government yaseZimbabwe extende nge-2 weeks ekubeni futhi lo hulumeni waseZimbabwe akasizi abantu akasizi uZulu akuli i-government ekwenzayo ukuthi ixhasa abantu
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke lomphakathi wonke elizweni laseZimbabwe iyanya libingelela ngenjabulo langentukuthelo njengejahe elisakhulayo ngizelwe ngo-1984 mhlaka 4 May umbuzo wami uqondana lo-president wethu ubaba uMnangagwa ngomnyaka ka-2017 engena embusweni engakavotelwa wasithembisa ukubana ilizwe leli ngemva kwe-100 days kuyabe sekuyimbeleko lomhlana pho kungaphi namhlanje sihlupheka kangaka imali kayisathengi izinto ziwomile imigwaqo kayilungiswa akulamisebenzi sithwele nzima siyanqatshelwa singathi siyakhuluma siyabulawa pho siphephele ngaphi bathakathi lingaphi liloyayo bakithi ye lisilamulele kulokhu kalikuboni yini lokho okwenzakala emhlabeni ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amaswe Ele Cameroon lithi izizalwa nezalo ezihlala esame okuyisigaba esincelelanele leNigeria sezivalekile emizini yazo ngemva kokuhlaselwa izikliwi zeBoko Haram zona ezibulale amabutho kahulumende alitshumi lantathu izolo. Ngokubika komsakazo weVoice of America I-Associated Press yona ithi umongameli wele Tunisia umnumzana Kais Saied usexothe inhloko kahulumende umnumzana Hichem Mechichi umsebenzi kulandela ukutshengisela kwabantu ngodlakela phezu kweziqondiso ze-COVID-19. Singene kudaba lwemelika. Obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kuhulumende waleli lizwe, umnumzana Anthony Fauci uthi ukhathazekile kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe ngenxa yabantu abala ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela. UFauci utshele umsakazo we-CNN izolo ukuthi abantu abafa ngobunengi kumbe ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku ilabo abalokhe bengakahlatshwa lanxa nje amajekiseni egcwele. Indawo ezihlaselwe kakhulu yilomkhuhlane zigoqela iGeorgia, California, Florida kanye leTexas. Abantu asebehlatshiwe kuleli lizwe sebengu-163 million, okuyisilinganiso se-49%. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia, umnumzana Jabulani Moyo.
Umkhuhlane we-COVID lapha engikhona eGeorgia lakho lapha uyamemetheka njengakwezinye indawo kwamanye ama-states, ikakhulu lo okuthiwa yi-Delta. Ngingazi ukuthi kunganani, but hayi, ngokutsho kwabaziyo bathi hayi, uyakhwela uyaphambili.
Ubufakazi obukhona bukhomba ukuthi abantu abangakahlatshwa yibo ababanjwa yilomkhuhlane kakhulu kulezi nsuku, njalo yibo abafa ngobunengi. Kodwa lanxa kunjalo, abantu abanengi lokhe bengafuni ukuhlatshwa. Ukhona ngapho bayahlatshwa yini abantu kumbe labo lokhe besala?
Lapha eGeorgia abanye bayavuma njengathi savunywa ukuhlatshwa, kodwa iningi labantu bayala. Ungakhangela okuvela kuhulumende bathi iGeorgia ingunumber 50 sedlula i-Alabama nje kuphela, okusho ukuthi sivele singaphansi. Iningi lakhona ungathi hatshi abafuni.
Indlela zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane zona ezifana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana nje, into ezinjalo bayazilandela yini kumbe lazo bazitshaya indifa nje?
Nxa uhamba lapha iningi labantu uyabona ukuthi awasagqoki ama-mask, njengoba uhulumende wathi nxa usuhlatshwe kabili usuvunyelwe ukuthi ungagqoki i-mask. Manje iningi siyakwazi ukuthi abahlatshwanga, kodwa iningi elisemgwaqweni abagqoki ama-mask.
Umnumzana Jabulani Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha eMelika. Kwezemidlalo, umdlali weZimbabwe obhukutshayo uDonata Katayi wehluleke ukungena kuma-semifinals omncintiswano we-100 meters backstroke kuma-Olympics eJapan izolo. Kodwa ujabulise abanengi ngokunqoba kuma-heats. UPeter Purcell-Gilpin ongumbhukutshi laye wehlulekile ukudlulela phambili. IZimbabwe ilabadlali abahlanu kuphela kuma-Olympics. Abanye nguScott Vincent, yena odlala igolf, uPeter Wessler ozancintisa kusasa ebhukutsha kumjaho wabesilisa owe-100 meters freestyle kanye lomgijimi uNgoni Magusha. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamashumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli weli South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa useketise iziqondiso ze-COVID-19. Ibandla lezaphu lithi selidlulisele phambili njalo umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha weCongress ngenxa ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.